endaweni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe mhlaka 11 Mpandula 2018. Umnumzana Jacob Mudenda usephinde wakhethwa ukubuyela esikhundleni sokuba ngumlawuli wedaleni lephalamende enqoba unkosikazi Paulina Mpaliwa owe-MDC Alliance ngukhetho oluqhutshelwe edaleni lephalamende eHarare namhlanje. Umanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance usekhethe amalunga edalela phezulu lalumanyano ele-Executive Council. Abantu bokuza akusibo abahamba phambili ekudaleni amacala lekuqedeni imisebenzi kwele South Africa, ngokusho kocwaningo lwenhlanganiso ye-Human Sciences Research Council. Uhulumende weBotswana usecele umhlangano wesiphangiphangi lohulumende weZimbabwe kulandela ukuchapha umgcele kwenkomo ezifika amakhulu amabili osekubangele ukuthi iBotswana imise ukuthengisa inyama yayo emkambo we-European Union. Kusesatshelwa ukuthi inkomo lezi zingabe zilomkhuhlane wemlomo lamasondo, i-foot and mouth disease. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sikhangela imibono yabasakhulayo ngedale likamongameli Emmerson Mnangagwa labaphatha intambo ele-cabinet. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo kusiku WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.